sike sabona ezindabeni ukuthi sebefikile kodwa sesingaxhumani labo njalo bebengaxhumani nathi ukuthi kwenzakalani. Ngafika bekwazi ngenhlelo zabo ukuthi inhlelo zabo bazimise njani. Esikwaziyo kuphela ukuthi i-ofisi lamanxusa lapha kwele South African Mali Zimbabwe lakhipha umbiko olokuthi lizohambela izigaba zonke kumbe ngithi mina ama-province zonke we-South Africa, babeka insuku lezikhathi lezindawo lapho abazobe khona bencedisana lalabo abaphethe incwadi lezo kubizwa kuthiwa ngeZimbabwe Exemption Permit abafisa ukubuyela emuva ukuthi basizane labo.
Kuthiwani ngabantu laba ababiswe khona ngapho nguhulumende? Liyabazi yini amagama abo njalo ubona zani bazabuya khonapho lapho bekhona kumbe hatshi?
Kasikwazi-ke ukuthi labo-ke abavela ekhaya izikhulu zikahulumende zizahamba nazo zibe kulezo ndawo lapho inxusa kumbe amanxusa lapha e-South Africa Mali Zimbabwe azobe khona. Yikho-ke kasikathole imlilingwana kumbe lenhlelo zabo ukuthi ziminjani, njalo futhi kasikathole ukuthi ngobani amabizo abo lokuthi izikhundla zabo yiziphi kuhulumende weZimbabwe kumbe ngithi mina ku-Department of Immigration yaseZimbabwe.